Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 7 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo. Njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshele ima lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshayo khona iziphathamandla zebandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe.
Sibona amapolisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe lezanu-PF. Abakwanisa ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi iZimbabwe kayikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Abe-National AIDS Council bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokukhitshwa kwamakhondomu emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMoslem.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usesole udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo lapho kutshawe khona inkokheli ebalisa umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu luqhamuke emahofisini ebandla leli lapho inkokheli ebalisa uKhuphe, umqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe lomgcinisihlalo umnumzana Love Momoyo labanye kade behlezi khona. Intsha engene kulomhlangano ibulele amafasteli lenye impahla ehofisini le. Umnumzana Tsvangirai utshele intatheli izindaba ukuthi uyabasola kakhulu abahlasele amahofisi la njalo wathi ibandla licwayisisa ngokwenzakeleyo ngenjongo yokuthatha amanyathelo alukhuni kulabo abazatholakala belecala lokwenza lobu budlwangudlwangu. Konke lokhu okwenzakeleyo kuthethwe imifanekiso kamabonakude. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo utshele iStudio 7 ukuthi bebesenza umhlangano ohlaselwe bexoxisana ngodaba lokungena kumanyano.
Bathe sebebona ukuthi hayi akade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshele ezitima lezi zinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungase kuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kulalo yedwa ophindezeleyo kulokho bekusenzakala. Bona ibade bejika amatshe bafulala sibili kakhulu amawindi ehofisi phose wonke aphelile. Abantu bachacha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapha kade bevele khona siwabona bangele bayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sathi hhayi sivele sijayele ukulwisana nezanu lobudlawudlawo bedlula bonoko. Asethuselwa ngabafana abantu abethu esibazalayo sibo sesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe kulungisa into ze-region.
Lina belingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare?
Mina kangihambanga eHarare. Kangisoze ngikhulumele uKhuphe kumbe uBhebhe. Mina ngikwami kahambanga eHarare ngenxa yokuthi kulezinto iparty ezaziyo besisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami President Zanu uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kulento engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho kuyikho ngathi kuyasiphatha kubi. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe ngibo yingxenye yokuthi ngiyethengiswa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni ikakhulu iMathebeleni South.
Alo-ke ngumnumzana Love Momo yomgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje ibandla le-MDCT lithi udlakela olwenzakale kwaBulawayo alutshengisi isimo sebandla osekuyikho okukhulunywa ngabaningi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo othi bazathatha amanyathelo alukhuni kulabo ababangele ubudlwangudlwangu lobo.
Izolo kuthiwa bekulomhlangano eBulawayo province lapha kade kulo vice president umama Makhulu, national chair ubaba uLove Momo, national organizer ubaba waseNico Bebe, behlanganyela ama-provinces amathathu amandulo kwaba nokuvundlangudlwangu obenzakeleyo. So thina njengabandla kwakhathesi sisacwayisisa ukuthi kuhambe njani, then sizalithatha amanyathelo okumele athathwe. Kodwa esikukhuthazayo njengebandla yukuthi thina izinto zokutshayana lezi kithi kwelethu ibandla kasivumelani lazo njani kasizifuni. Kodwa kuyakhombisa njalo futhi kungaba lesandla sezanu ngoba izanu kayikhwabisanga okwenzakale nesabathi. So sizazama ukuthi sibone ukuthi impumela ngkhona injani enwe sithatha amanyathelo.
Khona kuliqiniso na ukuthi okungakubangele umsindo lo ukuthi yona le inkokheli kade ikhokhela umbuthano lo kayifuni ukuthi amabandla asebenzelane ku-coalition?
Lokhu kwesengakwazi-ke kwesimele sikucubungule ukuthi kuvele kuhambe njani njalo umhlangano lo ukuthi kungowani kube nempumela yiphi. Singathola lobo bufakazi ukuncedisa ukuthi sicubungule lolu daba.
Wona umanyano uhamba njani kwakhathesi?
Hayo kathesi ngesabatha besihlangene esigodleni saseHarare e-Highfields lapha okuhlangene khona amabandla wonke aphilisayo bekulamandla bekunamabandla ayi-9 and banikisile ukubhala isivumelwano sokuthi sisebenzelane osokusele nje ukuthi zithiye iy'nkokheli zethu zenze umsebenzi ukulungiselela ukuthi kuyasetshenzwa njani. Njalo sikhuthaza uZulu wonke phandle lapho ukuthi umanyano usukhona, njalo sikhuthaza nalama amanye amabandla angakuyi ukuthi okwakhathesi udubo laseZimbabwe akusona udubo olokuthi ngolomuntu oyedwa, njalo athi lo dubo olokuthi nanxa singaze singene emaphalamende zesonke sikhona akunanto yaphumayo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Kunjalo nje uZulu weMandebeleni kanye labenhlanganiso ezizimeleyo sebesole kakhulu udlakela lwe-MDCT lolu, kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu bamanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo lisola kakhulu abasakhulayo be-MDCT abasuke eHarare abayibo ababikwa bengabe beqale lolu dlakela. Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-PDP uMnumzana Kucacaphulu ngomunye wabasole kakhulu lolu dlakela.
Ubudlwangudlwangu obufana nalobuyana obubonakale izolo abuvumakali njalo kwabufuneki. Akula muntu oyinkokheli ofuna ukukhokhela abantu bezimbabwe ongavunyelwa ukuthi akhokhele ongenza i-violence efana naleya. Ukuthi kubuye abantu bevela eHarare begqoke amabharethi nama-uniform egugurawoni bezotshaya abantu lapha kulamandebela asiyonto esingayivuma noma nanini. It's unacceptable, it must be denounced.
Umqondisi we-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthe kusegcekeni ukuthi kukhona okungamanga kuhle ebandleni le-MDCT.
Usegcekeni ukuthi ku-MDCT hayi kule problem enkulu esingabe kuphela thina kuphela esingekho phakathi ku-MDCT esingayaziyo. Siyabakhuthaza ukuthi abe-MDCT kabalungise indlu yabo, bafake indlu yabo ku-order ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence le-leadership yabo.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi aluba mangalisi lolu dlakela ngoba ngo-2005 bachayana njalo kuze kube nokuxexebuka elinye icele elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Kawusimangalisi thina njengebandla leMthokazi Republic Party ngoba iMDC ayikuqali lokhu bakwenzile ngo-2005 eHarvest House khona leHarare lapho besehlukana khona nabo-Welshman Ncube kwaliwa kwaba lithuli. Kodwa into esidanisayo ukuthi kuthunyelwa abantu all the way from Harare ukuzochaya abantu bakithi lapha kobulawayo. Sithina abantu bakithi abanjengabothokozani Khuphi labo-Welshman Ncube ngabe bayananzelela ukuthi abantu beMpumalanga bazobasebenzisa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Joshua Mzaca Ngulube yena usole umkhokheli we-MDCT ngokwakhe umnumzana Morgan Tswangirai.
Sikubeka sitshengisana sanamtshato wezinja okutshengisela ukuthi lowo mongameli we-MDC uTswangirai yena ngokwakhe ngumuntu olochuku, umuntu ongeke walikhokhela ilizwe ngoba yena usetshengisele ukuthi angaba ngumuntu ongadlula even yena umgabe ngokwakhe ngobukhokheli alabo.
Ibandla le-MDCT lethule imibiko lisola udlakela lwayizolo bethi loba amapholisa esecubungula lolu dlakela labo njengebandla abavumelani lokwenzakale izolo njalo ozafumana elecala uzajeziswa kulandela imithetho yebandla. UZulu uyasola kakhulu ukuxokozela okube khona phakathi kwamalunga e-MDCT bethi kuzabanyela ukungavotelwa kukhetho oluzayo ibandla leZANU-PF lihleli Ncube. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe iziphathamandla zalinhlanganiso emhlanganweni wabezindaba eJohannesburg. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ukungalandelwa kwesisekelo sombuso esitsha lokusetshenziswa kwengatsha zikahulumende njengengatsha zeZANU-PF kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe ngomnyaka ozayo luyabe lungakhululekanga. Njengoba ke iSADC izaqhuba umhlangano wayo kwele South Africa liviki, umqondisi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Dewa Mavinga uthi linhlanganiso ilomlando wokubamba ngamandla eZimbabwe ukuthi ihloniphe amalungelo oluntu.
Sibona amapholisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe leZANU-PF abakwanisa ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Nkosikazi Mawusi Segun laye oyisiphathamandla salinhlanganiso uthi ukusetshenziswa kokudla njengesikhali sokuthi abalambayo bavotele iZANU-PF ngokunye ukwephula amalungelo oluntu. Nkosikazi Segun uthi enye into abakhathazeke ngayo elakho kubangela ingxabangxoza yokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni impila kahle kamongameli Mgabe.
So when we raise, you know, issues of age and health, it is how all of that can impact.
Nxa sikhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli lempila kahle yakhe, sikhangela ukuthi lokhu kuncindezela njani amalungelo oluntu lweZimbabwe, ilungelo lokuzikhethela umuntu abamfunayo, ilungelo lokuhlala elizweni elilokuthula. Akucabange ukuthi yini engenzakala nxa umongameli Mugabe engavuka esegula okwedlulisa amalawulo.
Esekhuluma ngodlakela olwenzeka manje eZimbabwe kugoqela ukutshiswa kwezindlu lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo, umnumzana Mavinga uthi lokhu kuzabangela kwesaba ebantwini bese kwephula ilungelo labo lokuvotela umuntu abamfunayo. Uye futhi wasola kakhulu udlakela oluphuma ngitsho lasemabandleni aphikisayo kokoqela ele-MDC.
Thina sithi hayi uyabona i-violence asiyifuni, njalo njalo i-violence yenza ukuthi ama-elections abe angihambanga kakuhle. I-violence evela ku-MDC evela kuZANU-PF lakumapholisa labanye, asifuni i-violence. Umuntu wonke kumele athi i-violence asiyifuni.
Kulumbiko inhlanganiso le ibe yasola njalo amazwe abalisa iAngola, iMozambique kanye leSouth Africa isithi la kula mazwe kukhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu. ISADC yona ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo kusukela ngolwesine bese kusithi mhlaka 19 lo-20 kube umhlangano omkhulu ongenwa ngumongameli bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla leMDC kobulawayo izolo lapho okutshaywe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uThokozani Nkosazana Thokozani Khuphe.
Thumelani text message kwinombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanyamazwe.
Amalunga edale lePhalamende la kwele South Africa azavota kusasa esekela kumbe ephikisa ukuthi uMongameli Jacob Zuma amiswe umsebenzi. Lokhu ngokwesishiyagalombili amalunga aleli dale evota ezama ukukhipha uZuma embusweni esithi uZulu walelo lizwe kaselathemba lombuso wakhe ngenxa yokungaziphathi kuhle.
Kwezempila kahle, abohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana igcikwane lengculaza oyiNational AIDS Council bathi bakhathazekile ngodaba lokumiswa kokubekwa kwamajazi omkhwenyana amakhondom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMuslim. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini abokholo lwesi-Islam bengakakuvimbi abetholakala amajasi omkhwenyana la aphiwa kungelambadalo emakamulini okulala kanye lezambuzini emaweteleni. Bekuyindlela ebisetshenziswa ukukhuthaza izethekeli lozulu jikelele ukuzivikela lapho besiya emacansini. Indawo zemaweteleni zindawo lapho abanye abakhetha ukuya kizo ukuyazijabulisa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukuya emacansini. Kungalesi sizathoke kungezinye zendawo lapho bekubekwa khona amakondom njengendlela yokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa, lokuthelelwa igciwane lengculaza kanye lokuzithwala kwesifazane engazilungiselelanga. Ngalezi nsuku akusenjalo ngoba engasatholakali amakondomu la ngemva kokukhalaza kwezethekeli ezingamakholwa esi-Islam. Umnumzana Thabani Dube likholwa lesi-Islam lapha eZimbabwe. UDube uthi imithetho elandelwa ngabavela kwamanyamazwe ivele ukuchaza njengehlazo ukuwabona nje amakondomu lanxa esetshenziswa ngabathetheneyo.
Babe kuthatha ukuthi ngakibo vele awusozula ithola ikondomu isendaweni ezinjalo ngoba ngale umthetho iyabayalisa ukuhamba emacansini lomuntu ongasomi kakho. So abakukhangeleli abala ama-problems esiwafesayo, but ngapha silakho ukuthi singakusebenzisa njengendlela yokuncedisa labo abangakwanisi ukumathenga amakhondomu lawo. So kuya ngokuthi ukuthatha njani, but inkonzo ye-Islam ayiyalisi ukusebenzisa ama-contraceptions kumbe ukuzivikela kwendaba zamacansini.
UDube ukhuthaza uxazululwa kwalindaba, kudingwe lapho kuyinkinga khona kube lokuzwisisana phakathi kwezethekeli ezilenkolo enjalo labenaki.
Silabo ama-sheikhs, silabo abafundileyo kakhulu ku-religion ye-Islam okokuthi ngabe funa ukuzwa okugcweleyo bakhona bengabancedisa ukuthi isonto ye-Islam ithini ngalawa ama-condoms kumbe kungaziziphi ezinye indlela abangazisebenzisa ezingayenza ukuthi laba abantu ngase bebuya akusoze kubayangise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Zakat Fund umnumzana Henry Balakazi uthi abavela emazweni alandela ukholo lwesi-Islam kumele bachasiselwe ngesimo esikuleli.
Islamically, we are for abstinence. We are against the idea of
abukholo lwesi-Islam sikuthaza ukulinda kweze ukuya emacansini kuze kuye kuthi abantu sebethethene. Asiphikisane lodaba lokusetshenziswa kwamakhondom ukuzivikela kumikhuhlane.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode uthi lanxa engavumelani lalo mbono kulilungelo lakhe umuntu ukutsho angakufuniyo lakufunayo lapho ethe wahlawulela indawo yokuhlala okunjengehoteleni.
Umuntu angabhatala irom lilungelo lakhe ukuthi kasafuni condom. Ama-hotel maybe banga-creative flow. So mina le problem lakho, but umuntu uma ibhatala irom icondom ayingafakwa ma ingayifuni. Kodwa emazweni lapho esivela khona emdulini kule container songani ngwezithu ngane kwini akubhalwanga, but ungakupress icondom yakho. So ngasezathi phelise erumini. Erumini ulo mthetho wakhe, umuntu angakuletha khonoko athink akumakethe emahoteleni bangakuthatha.
Abenhlanganiso yababubhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe okubalisa elamahotela eyeZimbabwe Council of Tourism bathi bayazisekela ngokugcweleyo inhlelo eziqhutshwa ngabe-National AIDS Council zemikhankaso yokulwisana lokusabalala kwegciwane. Izizathu bathi zinengi ezenza abamahotela bamise ukuwafaka amakondomu ngoba lezi kuzindawo lapho abanye abeza lemuli zabo, kungakho kungamelanga aphonge ubonakala ebekwe ndawana yonke. Ubufakazi obukhona obugcizelelwa ngabe-UNAIDS buveza ukuba bebalutshwana kakhulu abathelelwa igciwane lengculaza ele-HIV emazweni alamakholwa amaningi esi-Islam nxa sekuqathaniswa latholakala esigabeni se-Sub-Saharan Africa okubalisa eleZimbabwe. Isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu kulesi sigaba se-Sub-Saharan Africa bebikwa belalo igciwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyabaza abantu abatshaye umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khuphe kobulawayo izolo. Asizweni uBebe xoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi owaphuma kubandla le-MDC kanye lo mnumzana Isaac Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umlalazi usungula lingxoxo kuhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa kuFacebook nguGibbs Dube weStudio 7.
Mina lo Bebe sisuke ku-United MDC ngo-2005 sonke sibalekele i-violence koTsvangirai. Ukuthi waphinde wabuyela kanjani khona ngale, hhayi uzaziphendulela. Kodwa yinto atevele yazi kumficile labo abakwe-MDCT okungaba sici khathesi kuzabafica ngelinye ilanga. Umnumzana uTsvangirai hhayi ukucabanga kuye kuyafika ekuqineni.
Sesilayo ubaba uBebe lapha-ke, baba Bebe.
Ngingakutsho ukuthi ngiyathokoza ukuthi uPresident uTsvangirai esekhulume ngakho, njalo uthembisile ukuthi khona lo okwenzileyo uzajeziswa ngokufaneleyo. So ngibona ngani sekuyinto esilula ngoba abantu abakwenzileyo abanye bakhona siyabazi sokuthi ukuthi bazachazana-ke ukuthi bajeziswe ke baphule kwesijeziso okufanele basiphile.
Okuvele kungani kwenze kwaba lalokhu kuyini Bebe?
Nami ukuthi kwenzeke kuyini ngoba angizange ngibe lethuba lokuthi ngidingisise ukuthi kuvele kubangelwa kuyini.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Bebe, sicela ubambe khonapho ke. Lo baba uIsaac Mpofu lapha ecingweni, baba Mpofu akuphosela khona.
Masibuyele emuva, yiko uthola ukuthi kwazalwa igama elithi iGugrahondo Dube. Izano wena mfowethu ayiqalanga namhlanje ukuthi bulale abantu. Izano abantu bethi bavusa amakhanda befuna ukuthi bayakhe isizwe siphile kahle. izanu yabulala dube
kodwa okwenza ukuthi ukuthi izanu lapha kweni ngoba siyezuba bobhebhe ukuthi abantu bangkhona bayazakala ukuthi ngabantu abavela kubandla MTC so ke izanu isiyangena njani khona mpofu
no ulalela ngikutshele dube izanu ihlakaniphile ubhebhe engakhuluma kanjalo ukuthi yakwazi ukuthi abantu be MTC izanu ihlakaniphile iyabuya ngemali ifike ithenge abantu dube ithi hambani loshaya abantu lina baza kube libona bengacabangela ukuthi lina lingaba lodlame kumbe
lingabulala abantu ulapho lizwe umnumzana Isaac Mpofu ohlala kwele South Africa uFortune Mlalazi lo mnumzana Bedniko Bebe ongumqoqi wenhlelo ze MDCT Bebe kuhlelo Zimbabwe Today.
Kwezemidlalo umgadli weqembu leBulawayo City umkhululi Moyo ufunga uthi lonyaka nguye ozaphakamisa isicoco esokuba ngumgadli olichayele kaningi emambuleni esigabeni sePremier Soccer League okuninga sikuzweni kuntathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje esiphala oludaba ndawonye lezinye.
Umoyo utsho lokhu ngemva kokuba elichayele kabili emambuleni emdlalweni weqembu lakhe leleshabane mine ngomgqibelo. Lo mdlalo uphele iqembu leBulawayo City linqobe nge-3 kanyayi kanti amagoli kaMoyo atsho ukuba usehlohle amagoli ayisithupha kumidlalo yalonyaka. Njalo uthi akusensuku zatshwala engedlulanga amagoli alitshumi okulinani ebeselihlohlwe ngumgadli obedlalela iqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda yena osewayadlala elizweni leSouth Africa.
6 goals Zambaba yamdlula hayi 2 goal scorer yimi ndayithathe lecoach nomthini wakwazi taking nalesi.
Umgadli weqembu lengeze Platinum Stars uTerence Tsokamanja ngomunye layo okhangelele isicoco seGolden Boot njengoba esehlohle amagoli ayisikhombisa ngemva kokuba ehlohle kanye lapho iqembu lakhe lichayele uMine nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ibuyisele iqembu lengeze Platinum Stars phezu kwengalane yemiklomelo njengoba iqembu ebelikhokhela singena kumidlalo yangempela viki ele-Chicken Inn libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-FC Platinum. Iqembu lengezi lile miklomelo ngamashumi amane njalo lichiya ele-Chicken Inn ngomklomelo wodwa kuthi endaweni yesithathu kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha njalo elinqobe ele-Black Rhinos nge-1 kanya. Iqembu le-FC Platinum lihleze endaweni yesine njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Dynamos kuthi endaweni yesihlanu kule qembu le-Hawmine elile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu ikanti ele-Highlanders lona elibe ngujikilobhanqa 0-0 leqembu le-Harare City lisendaweni yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Emsileni wengalane iqembu le-Churuchu lithole umklomelo wodwa lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba yi-9-2 ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 0-0 lele yata kwathi iqembu elihleze endaweni yesibili nxa usuka emsileni eleBantu Rovers linqotshwe 1 kanya ngele-Triangle. Iintshantshu zanyakenye iqembu le-Cape United zihleze endaweni yesithathu nxa usuka emsileni zile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo leli qembu lize lanqoba ngemva kwemidlalo embalwa lapho litshaya ele-ZPC Kariba nge-1 kanya ngesonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down, empopom, empopoma, sakuti, raspo, it's a number one, but for my dance, okay, da, ematopo shata, eshi chumtwana, no, minangi, amtanda, no, buse, wake, no, bufunu, bumutata,
when it's a two, let's have a piece of kale,
Rasboom lo eskater ingoma ethi yona ulithatha kuphi isangaleli isigqibela uhlolo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo.
Umkokheli we-MDC team Nomzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe koBulawayo izolo lapho okutshayo ekhona iziphathamandla zebandla ezigoqela uNkosazana Thokozani Khuphe.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.